njengoba izikolo sezivulwa kusasa ababalisi kabasoze bakwanise ukuthi bathole imali inzuzo elutshwane abayitholileyo ngo-December kayiyeneli ukuthi bakwanise ukuthi bafike emsebenzini baphinde baphenduke ekhaya. So yikho esikukhulumayo ngesikhiwa sithi yi-incapacitation. So okutsho khona ukuthi uhulumende kumele ukuthi abhadale ababalisi imali ezayenela ukuthi bakwanise ukuthi baye emsebenzini. So khathesi into ekhona yikuthi vele ababalisi gabala mali yokuthi bathenge ukudla okukwanayo. Gabala mali yokuthi babhadalele abantwana babo i-school fees. Gabala mali eyokuthi bakwanise ukugada ibhasi. Sisuka koBulawayo, sisiya eCholocho, sisiya ngapha eBinga, imali yangikhona, ama-bus fare akhwele kakhulu. Gabala imali yokuthi bakwanise ukwenza yonke into leyo sikhuluma ngayo. Abazakwanisa ukuthi bafike, bayabe kweledile imali yona leyo. Manje izikweledi liyazazi, zilama-interest zilayo. Abantu bebekwereda iminyaka yonke sibili khathesi kabasakwanisa ukuthi bayenze lokho. Abanye elizababona bekhanya ngani bale kuyimali mbijana baye bedinga enye imisebenzi kumbe baye bethengisa enye into ukuthi bathole imali. Imali yana sebephinda sebesebenzisa ukuthi baye emsebenzini njalo. Lokhu kube kusenzakala okwesikhathi eside kakhulu. Kodwa khathesi ababalisi bathi bona hayi kuhulumende bakithi sincedeni lisinike imali ekwanayo. Xa sesikhuluma le mali ekwanayo sithi thina njengoba thina vele sibe sivumelane lohulumende ukuthi isalari imali etholwayo ngenyanga ngama-US dollars isalari eyama-US dollars kanti sikhathesi sokutheni.
Odokotela sebedlulise inyanga bengayi emsebenzini bekhala ngeholo kodwa uhulumende uthi akalayo imali. Lina libona ngani lizaphumelela?
Kutho ukuthi uhulumende nxa engakwanisi ukuthi abhadale imali leyo ekwanayo sizagcina thina kungela muntu ofikayo ezikolo. Antsho into le esikhuluma ngayo ike yayenzakala ngo-2008-2009 ukuthi sifike isikhathi sokuthi kube kungase muntu vele ofika esikolo. Ungayisiko strike, hayi, kuyindaba yokuthi ababalisi kabasela mali eyenelisayo ukuthi baye emsebenzini. So khathesi siqaphele kakhulu sathi thina hayi kumele ukuthi umbiko lo siwubeke kuhulumende isikhathi sisesekhona ukuthi bagijigijime balungise into leyo. Sifuna ukuthi siye emsebenzini thina. Umbalisi wonke sibili ufuna ukuthi aye emsebenzini. Abaningi sebelungisile abasebenza emaphandleni besuke emathawuni, abanye abahlala emaphandleni besuye town abaningi abahlala abasebenza emathawuni basuke emaphandleni sebebophile impahla zabo kodwa ukuthi baphume endlini kabakwanisi ngoba imali yangikhona kabalayo. So yinto ekhona lapha yinkinga ekhona yona leyo. So kukuhulumende ukuthi abone ukuthi angakwenza njani ukuthi abantu bahambe emsebenzini.